eNdebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela kuStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 30 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ukhetho lokudinga ukansila ka ward 28 eCowdery Park kobulawayo luqhutshiwe namhla, lanxa kubikwa abavotayo bebengatholi amabizo abo lula kuvoters roll.
Bacintile ivoters roll abantu adresses ababhali sekubona bathi bafike bezokuthiwa isatshisa sakusondeza enambeni yakho tulanda lapho ohlala khona, kodwa wayevote khona kuqala athole ibizo lakhe lingekho. Manje abantu ngavele ubenze njalo.
Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uxoxa nentatheli izindaba zomsakazo weKhozi FM ngodlakela ebantwini abavela kwamanye amazwe oluqhubeka kulelo lizwe oluthinta nabeZimbabwe.
Ivele isiluse le nto yokuthi kune-xenophobia la eSouth Africa, kanti ayikho i-xenophobia. Thina singabantu baseSouth Africa asizange sibe xenophobic, sizonde abanye abantu abaphuma kwamanye amazwe. Leyo na sengizwile kahle ucomrade wethu Sihle Zikalala uye wangichazisela kahle ukuthi
sixoxa lomsakazi uTilda Moyo Khariza Mimba ngeziphathelane locansi.
Umama ungafuni ukuntshela baba ukuthi engoda kunaphela ngishukuthi kumbe angishukuthanga siyaba le problem enshulu ubaba uzacasa ukuhlo kati okusuthisha umbani kube uhamba njani. Abantu bayabona kusosha page ukuthi benziwa so uhambe so ungazama ukutshela omunye wakho ukuthi bengicela ukuthi uyenze soba iyabe siyi-problem.
Zonke lezi ndaba lezinye kanye lempumela yemidlalo yenguqu izazizwa kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Ukhetho lokudinga ukansila ka-Ward 28 eCowdery Park luqhutshiwe namhla edolobheni lakobulawayo, lanxa kubikwa abavotayo bebengatholi amabizo abo lula kuvoters roll. Bekuncintisa amalunga e-MDC amabili, uNkosazana noMagugu Mloyi lo-Alderman Colette Ndlovu, bona abatshela iStudio 7 ukuthi bazancintisa kulolu khetho bebabili ngoba engekho ofuna ukudedela omunye ngezizathu ezichiyeneyo. Kubandla leZANU-PF kuncintise uMnumzana Kidwell Mujuru. Balitshumi lasitshiyagalombili abancintisa kulolu khetho olube khona ngenxa yokutshona kowayengukhansila uMnumzana Hepison Ncube we-MDC ngompala zikazinyakenye. Sixoxa lo-Alderman Ndlovu ngalolu daba.
Ekuvoteni awuzange kube lokukhokozela sibili, wekuvota kuhle. Kodwa uhluphe esidane nako ukuthi bashintshile i-voters roll abantu adresses ababhali sekubona bathi bafike bezokuthiwa isatshisa sakusondeza enambeni yakho tulanda lapho ohlala khona, kodwa wayevote khona kuqala athole ibizo lakhe lingekho. Manje abantu ngavele ubenze njalo abasayi kulawo ma-polling station abekhathana lapha ngoba bebhalisa babebhalisa bebavuta esikhathi esiningi babekhona lapho eduzane.
Ye, ngezinye indlela abantu bebengatshelwanga ukuthi sebetshintshiwe.
Hayi, awuzange utshelwe muntu, even lathi ama-candidates besingatshelwanga. Sikubone khona ngale lami nginje lapho engivotela khona nsuku zonke ngifike ngijinjile. Sivotile sibili ukuthi uphole uyafana. Ngokuthi ungafika bakutshela ukuthi hayi wena kawukho lapho.
Kodwa singathi luhlupho olubhahileyo.
Hayi, afikise wonke ama-polling station. Ngoba besithi bangaboni i-polling station ilapha. Bona bakuthi inamba yakho wena eyendlu ihambelana nale i-polling station, bakutshintshe bodwa. Akho nto yona uhambe uyetshintsha. Manje uqala wabe kubuza ukuthi ufuna ukuvotela kuyiphi i-polling station, ukuthi ubhalise khonapho.
Manje liza kuthini ngalolu daba? Liza luhambisa yini ku-ZEC kumbe hayi sokwedlula?
Hayi, kufanele lukhanjiswe sibili ku-ZEC. Thina okwethu sizaripota kuma-leaders ethu ukuthi yikho esihlangane lapho, ngoba abantu bakho kuthi intwatshintsho abanye vele umuntu athena wayefaka ukuthi lapha abona esebenzela khona kuseduzane afake lapho ukuthi ikavotela khona. But last election ezezenzakale ngoJulayi ibizo lakhe belikhona evotela kwenye indawo. Sefika khona avotela khona sefika selikhisiwe sele kwenye indawo.
Kodwa liyathokoza ngendlela abantu ababuye ngayo ukuzovota.
Abantu babebalutshwane kakhulu. Ngokubona kwami sibili hhayi ayisiyo ndlela abantu abaguze basukume ngayo. Sibili ngenamba yakhona ebengiyikhangela ngoba ngingabhoda amanye ama-police station aseduzane. Hhayi nxa usithi uyakhangela compared abantu ababevota last time. Hhayi balutshwane kakhulu abantu abaphumileyo.
Abanye njalo babethi ibandla leZANU-PF amalunga ebandla leZANU-PF ayavota okwedlula amanye. Kambe lokhu akusoze kwenza ibandla lakho lithole amavoti amalutshwana. Sesikhangela lokuthi belibabili abancitisa bemele ibandla.
Ukuthi njengobana thina besibabili ephatini yethu abantu labo kwesinye isikhathi kunzima ukuthi bananzelele ukuthi ngoba nqabe ubonge ubhala alliance umuntu uyasagijimela ukufaka khona fana kwi-alliance engakhangelanga ukuthi ufake kubani. Ngoba abanye abakwazi vele lokuthi ama-candidate e-alliance mabili yaphonge ukuthi ehamba nje khangela athole ukuthi alliance cabanga ukuthi nguye osemthethweni kanti sefake emntwini ozadivide amavoti e-alliance.
Lo ngu-Alderman Colette Ndlovu obencintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 28 wobulawayo. Umongameli we-South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa usegcizelele ukuthi udlakela oluqhamuke kulelo lizwe lapho izizalwane ze-South Africa ebezichaya khona kumbe zichisa imota ezinkulu zama-trucks abantu bamanye amazwe abasebenza kulelo lizwe alulunganga. Ngaphezu kwalokho umphathi ntambo kahulumende we-South Africa obona ubudlelwano lamanye amazwe inkosikazi Lindiwe Sisulu laye uthi uzahlangana nabameli bezigodlo zamazwe ase-Afrika kulele lizwe ukwenzela ukuthi behluze lolu daba lokukhethana ngamhlobo olwe-xenophobia olulokhu luqhubeka. Asizweni umongameli Cyril Ramaphosa exoxa lo msakazo weUkhozi FM ngalolu daba.
Yebo, na lezo zinto ezayenzeka lapha eSydney azisiphathanga kahle nakancane nje. Ngoba zenzeka ngasemva kwale conference esibenayo yeSADC. Nasabiza khona amanye amazwe ala eSADC and babizwe yithi thina bala eSouth Africa sithi wozani nonke sisihlangane sibonisane ukuthi abantu baseWestern Sahara singabanceda kanjani na ukuthi nabo bathole inkululeko yabo, bathole i-independence yabo, bathole right of self-determination yabo kufana nathi. So sisupporta bona labo bantu and few days later sithola ukuthi no thina la eSouth Africa yithi-ke esihlasela abantu abaphuma ngaphandle. Yabona leyo nto isuke yenza ukuthi abantu bangasithathi sengathi singabantu abazimisele ukuthi sibe yingxenye ye-Afrika. Ngoba ivele isiluse le nto yokuthi kune-xenophobia la eSouth Africa, kanti ayikho i-xenophobia. Thina singabantu base-South Africa asizange sibe xenophobic, sizonde abanye abantu abaphuma kwamanye amazwe. Leyo yona sengizwile kahle ucomrade wethu Sihle Zikalala uye wangichazisela kahle ukuthi no, yenzwe abantu nje igebengu nje abavele ba-decide ukuthi bazawuhlasela abantu abaphuma kwamanye amazwe. And izolo ngikhiphe i-statement sokuthi no, asifanelanga ukuthi sisebenze njalo. Sifanele ukuthi abantu abaphuma kwamanye amazwe sikwazi ukuhlalisana nabo kahle, namanje nje sihlalisana nabo kahle. Nalabo abangenawo amaphepha okuba la, kunendlela esifanele ukuthi sibonisane ngayo ukuthi singakwazi ukuthi inkinga zabo singaziphatha njani. Si-South Africa thina samukelwa amanye amazwe, basamukela ngezandla ezivulekile basinika indawo zokuhlala basisupporta kumzabalazo wethu namhlanje asikwazi ukuthi uma bela noma bayenza ama-business wabo and so on sibe sitha esibahlaselayo if bayenza izinto eziphumile emthethweni asifanelanga ukuthi sithathe umthetho ezandleni zethu sibahlasele fanele ukuthi just like thina uma umuntu enze into ephuma emthethweni fanele ukuthi amaphoyisa i-criminal justice system kube yiyo ezobhekana naye nalabo abaphuma ngaphandle bafanele ukuthi sibaphathe ngaleyo ndlela.
Ye, uMongameli Ramaphosa uqhubeke wathi bazahlalisana labatshayeli bezimota ezinkulu ukuze bexazulule lolu daba ngoba bona besithi abalalelwa.
Siye sakuveza kuSadek ukuthi bazame nabo kulamanye amazwe ukuthi uma abantu behamba kuleli laseSadek senze show ukuthi abantu bahamba around amazwe aseSadek banamaphepha, banemvume. And ukudlula lapho sifuna ukuthi abaqashi nabo bahlale beyazi ukuthi uma beqasha abantu athi sinabo abanye abantu bethu abasebenza kwamanye amazwe kodwa sithi nonabo labo abasebenza kwamanye amazwe basebenze ngokusemthethweni bathole amaphepha afanele nabo labo abaphuma ngaphandle mabezosebenza la eSouth Africa mababe namaphepha abonisayo kahle ukuthi banemvume ukuthi basebenze and once benze njalo bazoba ngaphansi kwemithetho yethu imithetho yabantu abasebenzayo i-labor laws and so on. So lokho kuzawufuna ukuthi sikhulume nabo bonke abantu amanye amazwe nabaqashi abala nabo abasebenzi labo amaqembu abarepresentayo kulabantu abaphuma ngaphansi. So umsebenzi wethu usemningana kodwa noma umningi kanjalo akufanele ukuthi kube nabantu phakathi kwethu abazawuthatha umthetho ezandleni zabo bayenze izinto ezizawubeka umnotho welizwe lethu endaweni engafanelanga ukuthi kube khona.
Lo ngumongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa obexoxa lomsakazo weKhozi FM khona le eSouth Africa.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampala fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
iningi labafundi ezansi yemandebeleni lelokhu lihamba imango emide ukuya esikolo ngenxa yokusilela kwazo kulesi sabelo okudala ukuthi abanye bachiye isikolo. U-Albert Ncube usipha lolu daba kanye lezinye eziphathelane lemaphandleni.
Eminyakeni emibili edlulileyo, isabelo sezansi emandebeleni besilokhu sisilela ngezikolo ezifika phose ekhulu lamathumi amahlanu 144. Njalo kuze kube lalamhlanje zimbalo ezithe zakhiwa okudala ukuthi abanye abafundi bathiye isikolo ngoba behamba imango emide. Kwezinye indawo ezivalisa iNkulankugwe eGwanda abafundi bahamba amakhilomitha afika yithumi ukuze bayafika esikolo seGaranyemba kukanti kwezinye indawo bahlala lababalisi esikolo ngoba zikhathana lalapho abahlala khona. Umnumzana Miklas Ndlovu ngukansila kwa 13 eGaranyemba. Uthuduko lokusilela kwezikolo lukhulu njalo kuba nzima abantwaneni abancane ukuthi bahambe imango emide.
Abanye abantwana njengeGaranyemba laphana bafunda kungamaklasi amabili amamisi emabili omunye ukhangelalo omunye akhangelele manje ubuyiwa ukhona ukhono lelizwe eliphezulu lomunye elizwe eliphansi kuthi wonke amaklasi abaselayo lomuntu omunye kuzokuthi ngale eNkulankugwe eduze kweplasi kuya kulomzamo ukuthi ngakuba lokuyisikodlwanyana okuncane ngoba uma ngokusuka ngale usize eGaranyemba amude kakhulu baba.
UNdlovu uthi ngaphandle kokusilela kwesikolo kuyadingeka ukuthi kuthuthukiswe lezi ezikhona ngoba eziningi sezindala kakhulu.
Ungafika ubona iclassroom esebhedza eyinye kumbe yakhiwa uphumnyaka esafulelwe ngezigodo enziwa kudala ngengareporta ithethwe ngumoyalwane wabakhona ze ngayifika la ko-DA ngikhuluma ngakho sikhayelele ukuthi kungalungiswa kukathi zena lezi futhi ezikhona ziyashota ama-classrooms.
Umnumzana Ephraim Nyathong, Councillor ka Ward 17 ePhumukwe, uthi imali yokuthuthukisa isigaba esuka kuhulumende uyisebenzise ukuguqula esinye sezikolo esigabeni sakhe nyakenye.
Like last year kwabuya imali ye-CDF ngayi-director esikolo se-Constituent Development Fund ngayi-director esikolo se-Bank kule classroom eyakhiwe ingalarufi ngiyarufwa ngababiza abadala nabachasela hhayi abanye bangabakhonana kodwa abaningi bakuyemukele.
Umqondisi wezemfundo ezansi emandebeleni umnumzana Elphias Masukume ubike kwinsukwane ezedluleyo uthi abanye abafundi abasaqhubekelanga phambili ngezifundo zabo ngemva kokufika ku-grade 7 ngenxa yezizathu ezithiyeneyo. Umnumzana Meshack Ndlovu ongusomabhizimusi weGwanda kuliviki utshele iqula ledale lephalamende elibona ngokwenzakala phakathi kwelizwe uthi indubo ezibhekana lozulu emandebeleni zizaphela kuphela lohulumende engasungula umbuso wezabelo we-devolution. UNdlovu bekhonona ngenhlupho eningi elihlangana lazo lapho lidinga incwadi zokuzalwa ama-birth certificates.
Inkalakatha yohlupho yi-implementation ye-devolution. If you devolve masinyazana ma-parliamentarian, into lezi zihambe emakhaya, abantwana bazazuza izinto masinyazana. I-devolution simply means thatha amahofisi la aye ebantwini angahlali emadorobheni, abantu basemakhaya. You are here, ngaliyanga emaphandleni. I-devolution ngaye phandle, ingabo ba-centralized emadorobheni.
Kusenjalo izilimo ziqhubekela phambili zisitsha emasimini. Osekudale ukuthi iningi lezakhamizi lilahle ithemba lokuthola isivuno esihle lonyaka. Umnumzana Brighton Naro isakhamuzi sentalale phansi kwenduna umathe uthi lonyaka isimo sendlala sibi kakhulu.
Isimo sendlala lonyaka sibi kakhulu emasimini akulala lokuthi siyaphuma lalo sibini. Sisuthi nga uhulumende uyasinaka azama ukuthi ayengezele inani labantu elikholiswayo umumbu lwana. Angiwasibili isimo lonyaka asithiphanga. So nje atapha entalale vele hayi hayi kunzima sibi.
Umphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri uthi kakho zabulawa indlala kuleli ngoba eleZimbabwe lilo mumbu weneleyo njalo uhulumende uzadinga omunye lapho uthe waphela. Uthi kuzagejwa njalo izikotho eziqinithini ezihlaselwe indlala. Abahlali bemaphandleni abedlula izigidi ezimbili 2.4 million baza kufuna uncedo lokudla iningi labo kuyizakhamizi zenyakatho lezansi yemandebeleni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemadawundini eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela nampa bafuke mbula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampa bafuke mbula.
Guka. Okwamanje sesimthiya ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalithona njani izulukandaba mthwakazi omuhle. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomsakazi olodumo uTilda Moyo Karizamimba, yena olenhlelo zakhe emsakazweni we Star FM lapho aphathisa abantu ngehlupho abalazo ezindlini. Yesikhangele zona indaba zamacansi, kukhanya kulodubo yini kakhulu lezinsuku emacansini ngoba sesibona indaba zakhona ngani yizo esezikhulunywa kakhulu. Ubona le mithi yangkhona sokuthiwa kule mithi enje eminye sibhaniwe vele eZambia lokunye okunjalo. Kungakulodubo yini elizweni lapha?
I think sikhangela ke indaba yamacansi. Sikhangela umama wethu indlela ababiphila ngayo. Babe ngabantu labana abokuthi kungathiwa baba kakuhambile uyesebenza ke kubeke eWemela kumbe eGoli babezihlalela sibili bezimlelele baba lapha azayabuya khona mbe iminyaka emingaki. Nxa kuyikuthi kwakusenzakala kwakungandanga njengalezi nsuku, mina mbona ngathi lezi nsuku indaba social media yiyo esiphambanisa abantu. Kathi sikhangela ubona umuntu ngokuWhatsApp, ubona amapicture amavideo esihlala sithumezelana kuma WhatsApp, abantu sebekwazi ukuthi hawu ngoku le zinto ezinje kade kuyenziwa so. So umuntu uzabe sezama ke ukuthi hayi uthi lami ngenze so, uthi lami ukuthi so kuhambe so. Ikho lapha abagcina khona sebesiya dingeke izinto ezokuthi ke endlini kufanane ke lalokhu abahlala bekubona. I think indaba ye-social media iyesiphambanisa abantu kakhulu.
Kodwa khona kungela dubo endlini, ngiyangizwe abanye oyakukhulumela bemsakazweni bengani bayakhuluma ukubana hayi kulodubo lokubana kumbobaba uyehluleka ngobokunjalo. Asodubo yini olugcwelelo no?
Yes, yamlandelezi ngishele izinto kakhulu engizenze ezokuphathisa abantu abalodubo ke endlini. Ezinye ke indaba kufuna ke abantu baqoqisane kumbe bekhulumelane. Into engayibona iproblem ekhona indaba e-communication. Ubaba lo mama abakwazi ukuphumelana egcekeni, kumbe singathi kumbe yi-culture yethu yini ekuthi ingxe ubaba engasuthisa umama. Umama ungafuni ukumtshela ubaba ukuthi hayi kodwa mina phela angishuthi kumbe angishuthanga, kuyaba le problem endlini. Ubaba uzacasa ukuza ukuthi hawu kanti okusuthisa awumbani kumbe okuhamba njani. And khona kade ngisakutho ukuthi abantu bayabona ku-social media ukuthi kwenziwa so kuhambe so, ungazama ukuthi utshele omunye wakho ukuthi bengicela ukuthi uyenze so ba, iyabe isiyi-problem. Kanti usunje nalokhu usukubone kubani, usukufundiswa kubani. So yeah, singathi mostly yikho kubangela ke ukuthi abantu begcine ke umuntu nxa ekwazi ukuthi ubaba vele katshile okunje, umuntu uyabe gcine sezithulile. Yikho lapho elibona abantu kumbe abafazi kulezi suku kakhulu zokwanda ukuthi umuntu uyabe senomunye umngane ngathi eceleni. I think yindaba eyo-communication yokuthi ngawo ubaba kumbe nabomama bayavuma ukuthi hayi khona lapho ubona ukuthi akwenzi akuhambi khona kakuhle, khulumelana nini kulezi nsuku. Nxa ungakhulumelana kumbe lingachasiselanga omunye ubaba engxa kumbe uyabe engasasebenzi kakuhle enjini kumbe ngesisela mandla, kubangelwa ukuthi ingxa kumbe ukukhona-ke i-medication athayi esibangela khonokho. Phathi ungekela ukukhuluma komunye wakho lihambe lisiyabuza lisiyathola uncedo, lapho ngihlala lithule kungela muntu okhuluma lomunye. Yikho libona siphathela-ke izinhlelo njengalezi ezenzayo. Abaningi sebewazela khonapho, sebefundela khonapho ukuthi hawu ungabona sokunje ukuthi uthe ngxa uyabezenje. So abantu bayaphathiseka.
Lo-ke bekungu-Tilda Moyo Karizamimba, yena umsakazi odumileyo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilala.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisiza siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazane. Lamuhla sihlaziya ukuthi umonakalo odalwe lizulu lesiphepho u-Cyclone Idai eManicaland leMaswingo uphatha njani abesifazana labantwana. Sixoxa lo nkosazana Sele Nobuhle Mlambo, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Platform for Youth Development. Yena ohlala eChipinge eChecheche, kuyisigaba seManicaland.
Yazi indlela yokuthi usually vele umuntu owesifazana kungaba lodubo, yena vele nguye onendizelwa kakhulu. Uzabona ukuthi emakhaya abaningi, iningi labantu abakhona khona ngapha ngabesifazane. Amadoda amaningi baseGoli badinga imisebenzi, badinga ukuphilisana. So udubo lolu lukhangelane kakhulu labomama. Uzabona ukuthi abahamba besiyetshona bedinga ukudla, belayimele ukudla ngabomama. Abantu ababe bebhabhule abantwana abancane ngabomama. Nxa umntwana engela okokugqoka kukhangelane lomama, ngoba nguye oyabe khangela ukuthi umntwana akalokokudla, akalokokugqoka. And then indaba yokuthi ehluphayo ukuthi omama bahamba esikhatini. Abanye omama lapha impahla zigedeze ngamanzi. Okuningi abaselakho. So kutsho ukuthi izimisanitary waste bezibona omama abaselayo. Abana izimisigqoko zangaphakathi. Omama vele indaba le ibambe omama namankazana nabantwana ukwedlula ngathi obaba.
Zingabe zikhona inhlanganiso ezibhekana lenhlupho zabo kumbe bonke baphathwa ngendlela efanayo?
Okwangathi ngombono wami bebephathwa vele ngendlela efanayo. Bengingakaboni inhlanganiso ekhangelane labomama kuphela. Umuntu engimaziyo ubemunye omunye umngane wami ngiyokade ezama ukuthi encedise ephathise omama ngezinto zama-pads and so forth. Inhlanganiso ezinento ezikhangelane lodubo okwakatheso okokuthi bafuna ukuthi benike ukudla, benike impahla, bezame ukudinga abafi. Ingxenye bengaqalisa ukuclear khona lapha, ingxenye bazazama ukuthi bekhangelane labomama.
Kungabe kulabantwana abaswele bengalabazali njalo kulabantu ababanakelelayo yini?
I-situation ekhona okwakatheso kakhulu, abantu abangatholakaliyo kakhulu ngabantwana. Yimumo okhona lapha ngoba abantwana abaningi amanzi lawa abuye ebusuku, so abantwana abaningi abakwanisi ukubhukutha, abakwanisi ukuziyela, so abantwana yibo aba-missing kakhulu. Kodwa ye abantwana ukuthi abasela abazali silabo, kodwa abakho baningi kakhulu. Okuyenzakaleyo ukuthi abazali abaningi babaseleyo abantwana bahamba. Kodwa yethu laba bantwana ukuthi basele sebezintandane abasele abazali.
Inhlanganiso yakho incedisa ngani kulolu daba?
Inhlanganiso yethu thina ibe singathi yona ibe yiyo encede ukuhlaba umkhosi ngalolu daba. Besizama ukuthi sicompile ama-reports, sicompile ama-missing persons, sicompile even ukuthi bangaki abasabefileyo. Abanye abantu besibancedisa ukuthi bekwanise ukuthola ukudla, abanye bekwanise ukuhamba ezibhedlela, abanye besibancedisa izinto ukuphathisa nje ezintweni ukuthi kube ngingathi kuba ngcono ngoba ukufa lokhu kubuye ngendlela engalunganga, bekunzima kakhulu. So thina besizama ukuthi lathi sincedise ngalapho esifanisa khona.
Leyo balaleli sibeyingxoxo lo nkosazana Sene Nobuhle Mlambo ohlala eChipinge eChecheche esigabeni seManicaland. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Iyalandela ke impumela yomdlalo wePSL. Yebo ke iqembu leBlack Rhinos lidibanele leHighlanders kwaba ngutshiki lobhanqa 1-1 eNational Sports Stadium. Njalo nguhlohle uMoses Demera, nguBlack Rhinos lo-Ariel Sibanda, nguHighlanders iChicken Inn 3, iZPC Kariba 1. Labo ke bebese Luveve Stadium, kwathi iMushoani Stars 0, iDynamos 2 eRufaro Stadium, iChapungu yonake le ebidlala leBulawayo Chiefs kube yi 0-5. Ya iChapungu 5 iBulawayo Chiefs 0. Siyabona njalo ukuthi ohlohlele iqembu le Chicken Inn ngoAugusto kwahlohla loMunawa kuZPC Kariba, njalo iDynamos bomabili ahlohlwe nguye uMangala, kwathi ke iHighlanders ke seselitshelile kodwa abaqali besiziba izolo libonile ukuthi iFC Platinum ibe le 2, kwathi iHarare City yaba le 0. Omabili nge elinye lihlohlwe nguSadiki, elinye lahlohlwa nguK Moyo. Hayi ke silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngoSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.